ube ngumuntu lochuku kakhulu sizakhumbula ukuthi ube lisotha wakhula wacansa waze wagcine ngoyophethe i-Air Force yase-Egypt kuthe ngokufa kukapresident wayekhona ngesikhathini esengu-vice president ngo-1981 wasengena-ke waba ngupresident we-Egypt uyibuse ngochuku olumangalisayo ebulala laba abaphikisayo etelestokisini abaphikisayo engelamehluko nakancane lalokho esakubona kusenziwa kumkazi ngokufa kwakhe use ephakathi kosizi ngokuba phela ngaphandle kombuso ubengakwazi ukuphila ubesephile ngokudla kahle ngokuhlala kahle kodwa use esengumuntu otholisiswayo othwaliswe nzima ngumthetho lo ayekade uchitha
uMubarak waphuma embusweni esehudulwa njengomgabe kukhona yini okungafundwa ngabanye ababusi nxa bekhangela imbali yakhe
kakhulu kuningi abangakufunda abantu ungakhangela ukubusa kwama-leaders abaholi inkokheli ze-Afrika eziningi ungafunga ngempela ucabanga ukuthi bonke bakuzamtf kanti basemaqenjeni abahlukahlukeneyo ungafunga ukuthi bonke bangabasezimbabwe kanti abanye ngabase-uganda abanye ngabe-nigeria abanye ngabe-egypt abanye ngabangaphi ngabo ukubusa kwabo kunye ngokochuku ngokokuhluku ngokuphatha ngabo abantu ngokungahloniphi isisekelo sombuso ngokokuphendula isikhwama sikahulumende sibe isikhwama sangekhaya kubuswe kabi ngakho-ke kumele bonke bafunde bakwazi ukuthi ungahlala ngenkani ubuswe kabo abantu indlela yakho yokuphuma inye uzagcina uphumile kuphela noma uthanda noma ungathandi ubususisa kabuhlungu kodwa ungabusa kahle abantu uyaphuma njengabomandela njengabothabo mbeki baphumile bazihlabele ukhangele Tanzania bayaphuma okhikhwete bazihlalele ngakho sesitokisini kodwa bonke abaybalela embusweni bephethe kwaba bantu baphuma kwabuhlungu isifundo esikhulu ebantwini ababuse ezimbabwe namhlanje ukuthi noma ungazama ukwalela njani uzazisana uphumile ubuse uphuma usiye esitokisini lapho ofanele khona
kodwa singathi ukukhinthwa kwakhe embusweni kwaletha inguquko yini ngoba siyazi lalamhlanje abantu base-Egypt bayakhala ngokuncindezelwa nguhulumende
akuyilethanga ngisho lakancane kuyisifundo futhi esikhulu kithi ukuthi ukusola lowo phakathi kakusho ukuthi abangenayo bangenza kahle kwedlula yena kumele seluse laba abafuna ukungena sikhipha laba esifuna ukubakhipha kodwa laba esifuna ukuthi bangene sibakhangele ukuthi impawu zabo zifanele yini ziyahambisana lo mbuso womthetho ohlonipha amalungelo abantu ngokuba kungagcina kungene noma ngubani kodwa siyakwazi njalo e-Egypt ukuthi abantu bakevotele uMorsi wangena wabuye wakhishwa futhi libutho elaye nalo busa namhlanje u-Al-Sisi okuyinto elethe uchuku olukhulu ngokuba ubusa njengayo uMubarak kakuhlukananga lakancane ubusa njengayo engamashiyi ngokupheleleyo okungakho laye ngibona indlela yakhe izabanye izafana njekamaumubarak angaphumile enyaka kodwa mhlazane ephuma uzaphuma laye esiye esitokisini esiyakufa ekhala